uthula akube emhlabeni emhlabeni ebantu nibakhe uthumbo alobe
lingalichona njani ke zulu kandaba okukhuluma lani ngoGibbs Dube khona ngapha ke eWashington DC ye kathesi isikhathi sokholo namhlanje ke silo apostle Midian Dube we Fountain of Grace ukhona ngale ke eJohannesburg salibonani ke umpostoli omkhulu Dube.
Yebo brother Dube, kunjani baba?
Hayi, impilile kakhulu. Kunjani khona lapha eJoburg?
Sibona ama floods izulu liyana lapha amanzi ngokunye abantu bahamba lamanzi imoto yaziguqulwa ngamanzi.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke. So konoku ke ukukhukhulwa ngamanzi siyakwazi phela ukuthi kuvele leBhayibhelini kwakubhalile ukuthi kuzaba lezulu, kuzaba lento ezinjalo. Kambe ukhona umbhalo ongabuhambelana la khona?
Ye, ungabuyela encwadini kaGenesis, usukela nje kuGenesis around chapter 17 uzuye chapter 35. UNkulunkulu nxa ubala kuGenesis chapter 6, uNkulunkulu uthi mayebheke emhlabeni lithi iBhayibheli, wathi yena sengizisola ngabantu engibadalileyo ngoba umhlaba wonakele, ngiza kubachitha bonke. Wasetshela kuNoah ukuthi Noah kakho umkhumbi ukuze afihle amadodana akhe, afihle lezinyamazana zonke, ukuze ngemva kokubhidlika kuqale ukuhluma kantsha izigaba zonke zempilo lemvelo. Kodwa ke uthe izulu seliphelile, asisakhangelelanga ukuthi izulu libuye libulala abantu, uNkulunkulu wabulala abantu ngamanzi ngoba wafunga, wathi nxa libona le rainbow libe kwazi ukuthi ngenzile isivumelwano sokuthi angiyikuphinda ngibhubhise isizwe ngamanzi, kodwa okusalayo ngemva kwejudgment isizwe siya kubhujiswa ngomlilo. Esikukholwayo yilokho kukhulunywa ngama-atmosphere managers okwe-climate change, kuthi ukuthi thina kumele sithandazele ukuthi umlimi izulu alilethe, kodwa alilethe ngokuthula. Ngoba uthi nxa licela izulu, ngiza kulinika izulu ngokuthula ngesikhathi elaneleyo. Uthi la kuJoel 2:23, jabulani lithokoze ngoba izulu lakuqala kalilitholanga, kodwa namuhla ngiyalinika izulu lezolo lezulu lakusasa ndawonye lilinengi.
Awuboni ke eDube baba. So nxa sesikhuluma ke ngezulu siyabona ukuthi eZimbabwe kazange line kakhulu. Pho abantu kumele bebambe kanganani umbhalo lapha ukwenza ukuthi izulu line kakhulu? Usidingele lo mbhalo siluphosele khonapho umpostoli omkhulu.
Bekuvele kuthandaza sengitsho khona esintwini Dube, wena ukhulele esigodini uyazi, besibona abantu bedlula bethela izinto kuthiwa kuyacela izulu, kodwa ibandla lalo belithi ma kungalazulu kunje kuhlalwe phansi kuhlangane amabandla wonke. Ngiyakhumbula siseGwanda sometime bekuhlangana pho samabandla wonke phela ndaba stadium, kukhulekwe kucelwe kuNkulunkulu. Umthandazo unamandla okwenza izinto ezingenzakaliyo zenzakale. So uNkulunkulu uthe aluba licela izulu njengoba ngijilo kuJoel, licela izulu, ngiza kunika izulu ngesikhathi salo esaneleyo. So isecret kumbe imfihlo yokuna lokungani kwezulu ikuJehova. Singakhuluma konke, singeza konke, kodwa ekugcineni kwakho konke kumele sibuyele endabeni yakudala ukuthi amakhosi abeqondiswa ngabaprofeti.
Yes, siyawuzwa kakhulu-ke. Siphinde singene futhi kulokho okwenzakala eZimbabwe. Siyabona ukuthi abantu bayahlupheka kakhulu. Pho-ke abaningi sebehamba enkonzweni besiyadinga-ke ukuthi babe ngcono emphefumulweni kumbe ngithi enhliziyweni zabo. So-ke umbhalo owenza khonokho ukuthi abantu baye khonakale kuma-apostoli bayedinga ukuthi bancediswe kuJehova, kambe kuvela ngaphi njalo kuya nga?
Asibuyele kuMateyu 6:33. Funani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwawo konke, okunye konke, kuthi ukuthi okunye konke elikudingayo, okunye konke elikufunayo liza kunikwa ngemva kokuba selifumene umbuso. Uhluphe sesilalo ikuthi abantu kabasadingi uNkulunkulu wezinto, badinga izinto zikaNkulunkulu. Kuqakatheke kakhulu ukuthi si-acknowledge kumbe sidinge osinika izinto ukuze sibe nazo. Singagijimela izinto uNkulunkulu singanaye, akulalinto elizokwenzakala.
Ye, pho-ke lina njengoba likhulekele abantu liyabe lizithatha ngaphi? Kule mlamavesi yini atsho ukuthi kuzaba labapostoli abakhulu abayenza imisebenzi enje njengaleyo oyenzayo wena?
Ya, iBhayibheli likhulume kahle, ungabala encwadini yabaseKorinte, liyehlukanisa ababizwe nguJehova, abapostoli, ababhishophu, ama-teachers, abavangeli, labo bonke nje esithi thina ngesikhiwa i-fivefold ministry but uhluphe sesilalo dube ngeke ngakhuluma lawe la kuqala ngiyakhumbula I think ekuqaleni kwomnyaka ukuthi uhluphe sesilalo kulezi nsuku sokulabafundisi abaningi sokulamabandla amaningi abantu kumele babe nenhlakanipho yokwazi ngoba kulezinye izinto ezibonakala njengamathethi kodwa zisebenzela umbuso kaSathane. Ngaze ngathi kuwe nxa usiya emprofithini iBhayibheli lithi encwadini kaHezekiya 6 khangelani lokhu ukuthi umuntu obizwe ngumlimi aza kukhuluma konke kumele kwenzakale ngesikhathi athe kuza kwenzakala ngaso. Ma kungasenzakalanga kumele sizibuze ukuthi ngumprofethi kamlimo yini. And okwesibili isolution kaJehova ayiphele ungabala kuMtshumayeli chapter number 3 verse number 14 uthi siyazi ukuthi lokhu uNkulunkulu aza senzela khona kuyakuma kuze kube nini lanini. USathane uyazi ukunika abantu izinto kodwa izinto zakhe zingeze sikhatana.
Yeah, isikhathi sethu duke dube sicela usithathele umthandazo ngamafutshane kakhulu umthandazo omfitshane ba.
Siyabonga baba siyabonga egameni likaJesu ukuthi umuhle ngezikhathi zonke busisa abantwana bakho busisi lizwe laseZimbabwe busisi Africa uNkulunkulu wayinqwele banizulu elidlelaneleyo elilokuthula ugcina ulondolozo impilo zabo benzele kahle ngezikhathi zonke kuze kube nini lanini siyabonga Nkosi amen.
Amen mfundisi siyabonga kakhulu ke mfundisi Dube. Ye izulukandaba ke lo kade umpostoli uMidian Dube we Fountain of Grace okhona ngale ke eJohannesburg. Isilethemba ukuthi sizahlangana njalo ngeviki ezayo. Lapha ke bemele ke uNtungameli Gomo nguye ojale ukwenza ke uhlelo lolu uzathe buya ke athathe ke intambo ngesikhathi esifitshane esibuyayo. Lo uGibbs Dube ose Washington DC.
See you.